Ya samukela lesi sinqumo sika hulumende esoku misa imbuthano leyo mibili ngoba iyo eyingozi emkhulu ngoba imbuthano emkhulu kakhulu ejari kwenzakala elizwe ngakho singakakhulumi ngezombusazwe singakakhulumi ngokudla singakakhulumi ngani okuqakathekileyo zimpilo zabantu sokuqakathekile ukubana sivikele izakhamizi zakoBulawayo.
Kudaba lokungavalwa kwezikolo ubona kulokuhlakanipha yini phakathi ngoba bakhona abathi ungaqhamuka lomkhuhlane ulakho ukumemetheka phakathi kwamaviki amabili wona lawa sesifele ukuthi zivalwe izikolo.
Khona kunjalo vele bese siphuzile njengelizwe ukuthi sikwenze lokho khona vele kusiya kuya vele njengabe kwathiwa mhlana umemezwa lowo mkhuhlane abantu bahle bama ukuhlangana wahle wanqabelwa ukuthi ungamemetheki ngoba ingozi esilayo enkulu umsebenzi kahulumende asokuvala izikolo asokumisa imbuthano yikumekashu ukuthi ezibhedlela zethu emtholampilo yethu lapha at least imitshina yokuthesta silayo ngoba sikhuluma kanje sibone ukuthi unganxa ungena amabhoda akithi the only thing that they test you is itemperature but ngokuzwa kwethu kukhona amanye ama-signs angasiwo temperature so yikho uhulumende omele aconcentrate ngakho kakhulu ukudinga imithi lokudinga usizo kwamanye amazwe ukuthi singahlaselwa umkhuhlane lowo senze njani.
UZulu wakoBulawayo yena uthini ngalo mkhuhlane nxa ebona umonakalo osuwenzile emhlabeni jikelele?
Abantu bakoBulawayo bathithibele okumangalisayo ngalo mkhuhlane. Okwenza bethithibale kakhulu yikuthi njengoba khona lapho elizweni lakithi kusehluleka khona ukwelatshwa ikhanda nxa utshaywa likhanda kungekho amaphilisi lemithi okulapha umuntu otshaywa likhanda. Wathi molo umkhuhlane ohuquluza abantu khona le emazweni ubuye ukhahlamezeke kakhulu uZulu wakoBulawayo ngamazwi acatsha nolude akhulunywa nguminister of defense ukuthi hayi lo mkhuhlane abantu kabazihlalele nje mahlayana ngoba ngumkhuhlane okujezisa abamhlophe so kuyakhahlameza abantu bakoBulawayo bakhahlamele kakhulu yikho bebona bejabula kakhulu ukuthi on dependence bedluliselwe phambili.